Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 26 kuNtulikazi 2024, Mukhe Stube. Endabeni zethu namhlanje.
Abona kulendlela ekuhulumende azama ukuyintroduce ukuqeda ubuvila ebantwini ukuthi abangasebenziyo labana kumele abantu bonke basebenze bengathola ithuba lokuthi kwenziwe ngesikhathi senesho.
Abakubandla leZANU-PF basekela uMabhalane umnumzana Obed Jerry othi abehluleka ukungena kuhlelo lokulima olwe intwasa kabasoze benikwe ukudla oholiswa nguhulumende.
Lokho kukhulunywayo ukuthi umuntu ongasoze ephathelane le msebenzi le njengayona leyo kasoze aphiwe ukudla. Ubona ngani kuyinkulumo enxele kakhulu ebantwini. Abantu akumelanga beforswe.
Kodwa abakumabandla aphikisayo njalo labalwela ilungelo loluntu bathi uMabhalane lo ulahlekile. Lingakhuthwa isigaba sezomculo esehoza Friday. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abaningi bachothoza uMabhalane wohlangothi lukahulumende olubona ngezokulima umnumzana Obed Jerry othi abehluleka ukungena kuhlelo lokulima olwentwasa kabasoze benikwe ukudla okuholiswa uzulu kulezi nsuku emaphandleni. UJerry wethule umbiko lo namhla embukisweni weChikomba District Agricultural Show eMashonaland East. Uhulumende uqhuba uhlelo lokuholisa ukudla uzulu ebambisana lenhlanganiso ezizimeleyo kulandela ungani kwezulu kahle lonyaka ngenxa yesikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Omunye wachothoza amazwi kaJerry umnumzana Thembelani Moyo isakhamuzi seKwarayi eLupane.
Lokho kukhulunywayo ukuthi umuntu ongasoze ephathelane le msebenzi le njengayona leyo kasoze aphiwe ukudla. Ubona ngani kuyinkulumo enxele kakhulu ebantwini. Abantu akumelanga beforswe. Abantu balelungelo lokuthi uhulumende vele abancedise ngokudla ensukwini ezibucayi njengalezi. So akungayenziwa ukuthi bayethuselwa ngakho. Ukubethusela yabuhlukumeza abantu, uhulumende abesehlukumeza abantu kakhulu. Nxa kuyukuthi ukudla lokho kakukho, akukhulunywa ukuthi ukudla kukho. Nxa kuyukuthi ukudla kukhona kwenele abantu bonke for abantu beZimbabwe, abantu abaphiwa ukudla ukukhululekile bengayithuselwa ukuthi abangasoze bengene emalimeni kubofumfutha langaphi bazancitsha ukudla.
Kukhanya ngisibe lungazani ludaba oluhluphayo kakhulu lolu baba moya.
Kulo hlelo olukhona olwe drought relief olwenzakalayo kulezi nsuku lapha abantu izakhamizi ezingelakudla eziphiwa khona umumbu kuyimizamo emihle sibili uhulumende awenzayo. Kodwa ke akungabi ukuthi abantu babanjwa ngamandla ukuthi benze imisebenzi sokungani abantu bayakubhadala ukudla lokho. Nxa kuyukuthi iprogram ngikahulumende ngoba amabele la asabe sikhangelela ukuthi asuka ku-taxpayers money, uhulumende kancedisa abantu. Nxa kuyukuthi zinhlelo ezikhangeleleyo ukuthi abantu bezozithuthukisa ezigabeni zabo, akucace njalo ukuthi hayi inhlelo lezi zelande ukuthi abantu bezozithuthukisa ezigabeni zabo. Okunjengokuthi nxa zazibekhona inhlelo ezinjengabo food for work, kucaca ukuthi hayi uhlelo lubuya luyi-food for work, hayi khona ukuthi uhlelo lubuye luyikhona yokuthi luzozama ukuthi lukhiphe abantu endlaleni. Kuthi phambili abantu sebe-amtwistwa sokuthiwa sekumele ukudla lokhu bekubhadalele ngokusebenza imihlelo ezinjengabo ukuthi belungise izikolo, uhlelo nje ezijiyene njengaze nezo. So abantu nxa uhulumende ukuthi uyabancedisa ngoba kathesi kuzadivide abantu, kulabanye abantu abakhulileyo aba-over 65 years, nxa kuyukuthi ubekuthola ukudla lokhuyana uzasetshenzelwa mbani vele umuntu omdala ekhulile.
Ngabona kulendlela ekuhulumende azama ukuyintroduce.
Lo ngumnumzana Thembelani Moyo isakhamuzi seKwarayi esabelweni seMatorele North. Kodwa okubandla leZANU-PF umnumzana Philip Gawule usekela okwethulwe umnumzana Obed Jerry.
ngabona kulendlela ekuhulumende azama ukuyintroduce ukuqeda ubuvila ebantwini ukuthi abangasebenziwe labana kumele abantu bonke basebenze kips bengathola ithuba lokuthi kwenziwe ngesikhathi seneso ngibona ngani ihlelo lokukhuthaza abantu bengabi ngabane abakhangezwayo kuphela kodwa kube abantu abasebenzayo ukuthi kungabuya isikhathi sesasevuvuza abantu kabaphiwe inhlanyelo ngohulumende bayechaye ugajompo ugajompo lwana bengamchaya ke sokusika ngokuthi kutholakele yini ngoba abalimisi babe beyibo abakubhalayo phansi ukuthi abayenze ufuvuza yilaba lalaba kusho ukuthi ngezinye indlela khona fana kuza kwehlukaniswa ke ababengamenzanga ngababe bebengamavila yikho uhulumende azama ukuqeda khona ubuvila obukhona labantu abafuna ukuthi bengasebenzi ngesikhathi esinjengasenesi
ye kodwa kulabanye abantu vele abadivele kugajompo lokho kwesinye isikhathi vele kusebenza kuphumlutho so bachitha isikhathi nje ungathi ngakhonokho
angivumelani labo ngathi ugajompo usenzele kuhle esikhathi eminyakeni nale edlulileyo izulu nxalithe laba khona ugantshompo kuphela uyayephanjaniswa ukuthi kalezi njengoba kulezi nsuku kade sihlala siphanjaniswa ukuthi izulu lingabi khona but hawu ugantshompo gips ingabona yindlela sibili ekulimeni engani iphathisile abalimi eminyakeni nale bethe beqala nje ukuthi bangene kugantshompo ugantshompo lisivuno esihle sibili kakhulu
uNomzana Philip Gawule lilunga lebandla leZANU PF ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Kulombuthano wababhekela izethekeli eVictoria Falls abazinkulungwane ezilithumi 10,000 ababukisa ukudla okutshiyeneyo okuthakazelelwa izethekeli, kubika uNokuthaba Dlamini.
Abathe gwaqa namuhla eVictoria Falls kumbuthano lo kupheka ezivela emlonyeni lokunye weUnited Nations Tourism Regional Forum badabuka kwele Angola, Malawi, Ghana, Botswana, Nigeria kanye lengcitshi zebhodo zakuleli lapho ezithethe imzuzwana zincinda ukuphekwa ngalizwe ngalizwe. Umnumzana Zurab Polo Kavishili unobhala jikelele weUnited Nations World Tourism Organization utshele abakulu umbuthano lo ukuba kulosiza indlela ukudla kwezwekazi le-Afrika okungazakali ngayo ethi yikho okwaba isisusa sokusungula kwalolu hlelo lwe-gastronomy.
And this is the beginning of history or story, and we are ready, we are very enthusiastic to promote African gastronomy worldwide.
Abangane bethu kwamanye amazwe abazi lutho ngokudla kwezwekazi leli. Kimi lokhu yikuqala kohambo oluhle njalo sizizwa siziqhenya ngalo. Siyabona intsha iphatheka ngalokho, sibavulela amathuba emsebenzini ezabaphilisa kanye lemuli zabo.
Umongameli Emerson Mnangagwa laye ubesendaweni lelo mkakhe unkosikazi Auxilia Mnangagwa. Umnangagwa uvule ukusemthethweni umbuthano lo.
As we grow this gastronomy tourism subject, Africa must be a continent able to feed itself.
Sikule injongo yokubukisa ezokudla kwezwekazi lethu. Izwekazi lethu kufuze lenelise ukuziphandela ukudla ngezemvelo lazo. Asiziqhenyeni ngemvelo yethu ngoba ijiyile ekusakheni imizimba kanye lokwelapha imikhuhlane ehlukeneyo.
Umkakhe laye uphose awakhe amazwi ngezokupheka.
Many countries including Spain, Italy, China, France, and many others rely on gastronomy tourism as a major driver of their economies. Ultimately, that is where we aim at.
Amazwe amaningi kubalisela ele China, Spain, Japan, lamanye agxile kakhulu ekubukiseni ukudla kwesintu sakibo. Lokhu sekwenze iminotho yakhula. Ngalokhu yiyo kanye lathi injongo esilayo ngezwekazi le-Afrika ukuze lathi sazakale. Lokhu kuyasiphathisa njalo ukulondoloza amasiko lemvelo yethu ngapha sithuthukisa ilizwe lethu.
Osebenza endaweni ezithakazelelwa izethekeli, umnumzana Siphambaniso Moyo uthi abantu abavela kwamanye amazwe bayakuthanda ukudla okuchiyeneyo kweZimbabwe.
Lethemba abantu abaningi bakuzwisisile lokuthi kuyiwa ngaphi. Ikudla nje okungathandwa la ngama-tourist ngoba uqathekisa ukudla kwethu esintwini. Kakhulu nje ukuthi kulasoba amanye ama-restaurant vele lapha emzini waseVictoria Falls akuphekayo ukudla lokho.
Emaphethelweni okugqitshwa kombuthano weUnited Nations Tourism Regional Forum, Upolo Kishavili ubike ukuba sebezavula isikolo se-culinary cuisine edolobheni le-Victoria Falls lapho intsha izafundela khona ukupheka ukudla komdabu. Phezu kwalokhu babike njalo ukuba bazaqeqetshisa mahala abafundi abangamakhulu amabili bakuleli. Lokhu kugqitshwe ngokulobelana phansi izivumelwano. Endlini zokuphekela ababukisayo bebegaye amanamunede enziwa ngezithelo zesintu, umngqutshu, umfushwa, isitshala kanye lokunye okudliwa imihlobo ehlukeneyo. Imele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngiwunokuThaba Dlamini.
Bakhala beZimbabwe abasebenza ukumemezela amabhasi ahambela ekhaya esilundeni esiseHaveron besithi ibhizimusi selehle okumangalisayo. Bathi inani lezihambile phansi kakhulu ukuthi njalo abadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana abasathumeli njengenhlala yenza impahla enengi ekhaya. Intathele zindaba yeStudio 7, umqondisi Dube usipha lolu daba.
Isilindo samabhasi eHaveron sasivame ukuphithizela abantu begada besiya ekhaya kumbe besiyaphathisa impahla etshiyeneyo. Abancedisa ukudinga isihambi ababizwa ngokuthi ngowindi bathi akusenjalo, ibhizimusi siyehle kwamagama. Umnumzana James Moyo uthi umcabango wokubuyela ekhaya uyamfikela ngoba sekunzima ngitsho lokuphuma le mali engamapula alitshumi lanhlanu, i-50 pula ngelanga. Abamemezela amabhasi bathi babesenelisa ukuthola imali ephakathi kwamapula amakhulu amahlanu, i-500 kusiya kunkulungwane i-1000 ngelanga elihle lebhizimusi.
Business hayi abantu abasahambi njengakudala. Kudala abantu babehamba kathesa bona amabhasi anje suka esuka ngabantu eyi-30 ngokuyasuka amabhasi ayi-5 kuze kuphume 2 or 1 abanye asuka abantu mali ayisabhodi akusika mali.
Umoyo uqhubeke sithi sekunzima ukuthi beqhube ibhizimusi labo lokumemezela emabhasini ngoba labo eBotswana sebeyithatha leyo msebenzi.
Kuzini abalapha eBotswana kudala babengayenzi umsebenzi lo wenziwa abaZimbabweni, babengathengisi, babengayenzeli bona amashidi akathesi kwakuyela sinsi sibe kwakungekho kungene amatshela esithi amaZizulu wathengisayo kuphela kathesi manje abantu bonke sebethengisa.
Omunye usebenza lo moyo umnumzana Derek Sibanda laye uthi akusela bhizimusi, uthi abantu sebebona kungcono ukuthumela imali ekhaya, uthi izihlobo zithenge impahla khona.
Ngiwakhangela iminyaka le before sakayibona ukudanga lapha ngesikhathi lezi amabhasi othethe emesiba ngu-6, 5, 6 igcwala wonke. Rayithi naw yena le yi-1 le eyisinde ukuthi igcwale. Abantu sebebathi sababuya futhi akusafanza kuqala, kusafanza kudala. Kanti futhi abaningi kathe sesifunda ukungcono ukuhambisa iy'mali yeyitshintsha iphambili sebesiya kumkhulu ngokuningi.
Kodwa uSibanda uthi noma kungawuma njani kwele Botswana kangacabangi ngokuthi aphindele ekhaya.
Ukuthi thina vele sesijele ukuthi thina sikhanda ngapha sithola ngapha. Mina sohamba nzima kimi ukuthi ngisuke lapha ngingaqalisa impilo engitsha ekhaya ngoba angilani isosi income yabe ngiyenza lantweni yabe ngithengisa isi like ukuthi ngizasuka nle mali yami la end up using that money or dig deep into my pocket. So abasekhaya bathi ngiza much better bona ngoba le other means bathengisa abanye basebenza they used it to that life here.
UTendai Mafungaitse osebenza ucelela amabhasi ahambela eHarare laye ukhala ngodaba olufanayo.
Kunzima kakhulu, even or uthathe 200 pula amalanga naye kunzima. 200 pula phela yakusukelisa kuyitha kumabhasini phela lapo. Akuthwane le before lockdown. Khona yana ku-wes, even abantu abaphathisi phela. Asizi le basingenze njani phela. Sifuna ukubuyela ekhaya kanti sihlale lapho because asithole lutho phela.
Amathuba emsebenzi kwele Botswana aqhubeka incipha kwabokuza ngesikhathi izalwane zakulelo lizwe lazo zingasakhethi noma yiwuphi umsebenzi. Inombolo zabeZimbabwe abangena eBotswana liqhubeka lisehla okusho ukuthi kuya kusoma kulaba ababhizinisi ezimota esithwala uZulu. ugwalo olukhitshwe iofisi kahulumende ye-36 Botswana lutshengisa ukuthi inani labangena bevela eZimbabwe ikakhulu besebenzisa umngcelo weRamokhobane selehle kakhulu. IBotswana yiyo ekade kulilizwe lesibili ebelisamukela izethekeli ezivela eZimbabwe, kodwa inhlanganiso ebona ukuphuma lokungena kwabantu emazweni e-International Organization for Migration ithi iningi seliphuma kakhulu lisiya kwele-South Africa kube sokulandela eleZambia. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabona kwele Botswana.
Siyasikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wayengumongameli weMelika uMnumzana Barack Obama lonkosikazi Michelle Obama bathi bazasekela unkosikazi Kamala Harris ukuba ncintise kukhetho oluzaqhutshwa lonyaka ngolwezi emele ibandla lamademocrats. Umkhokeli wakwele Israel namhla ukhangelelwe ukuba uzakhulumisana eFlorida lowayengumongameli uMnumzana Donald Trump ozancintisa kukhetho oluzaqhutshwa kwele Melika lonyaka. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Okwamanje sike sizwe ezivela kwele Melika.
Kumkhankaso wokudinga umongameli wele Melika ozamela ibandla le-Republican Party kulolu khetho uMnumzana Donald Trump usezancintisana lomuntu omutsha kulandela ukuphuma kulomncintiswano kukamongameli Joe Biden. Intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns ukhangela ukuthi umkhankaso kaTrump usuguquka njani elungiselela ukuncintisana lomsekeli kamongameli uKamala Harris. Abasekeli bebandla le-Republican Party ngeviki edluleyo bebesemhlanganweni wabo khulu owe convention njalo babe kubonile ukuthi banengi abakhuthaza umongameli Joe Biden ukuthi aphume kulumncintiswano, ngakho uthe ephuma bebelungiselele. Kumkhankaso wakhe wakuqala esekhangelelwe ukuthi engaba nguye omela ibandla lama-Democrats kulelu khetho, uHarris ubelungiselele ukukhumbuza abavoti umsebenzi awenzayo engumchuchisi njalo eligqwetha elikhulu lesizwe.
Before them. And in those roles, I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women.
Mrs. Kulin Lizzie, Madusana Lizzie Clee with Jane. Abashumiza with Fazani, Amasela, Ajunjela Batini. Labe phula umthetho ngendlela esijene. Ngakho lalelani nxa ngisithi niyabazi abafana na Donald Trump.
Donald Trump's type.
UHarris uqala kakutsha umkhankaso obukhokhelwa ngowaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump kutsho ingcwethi yezombusazwe eye Brookings Institute uDarrell West.
She'll be very competitive in those crucial Midwestern states, Pennsylvania, Michigan and Wisconsin, and I think she also will put some of those other swing states that have
kulu kumkhankaso ezigabeni ezithi iPennsylvania, Michigan, leWisconsin. Njalo ngibona sengathi uzathatha njalo ezinye izigaba ebezingathi sezithathwa ngama-Republican ezifana leArizona.
Ngozamela ibandla leRepublican Party uTrump ukuncintisana lomuntu omutsha sekusitsho ukuthi uzakuzalelinye ibizo lokuhaya.
I call her laughing Kamala. You ever watch her laugh? She's crazy. You know, you can tell a lot by a laugh. No, she's crazy. She's nuts.
Ngimuthi ngumahleka uKamala. Uyakubona ehleka. Uyahlanya. Uyakwazi ukuthi ubona okuningi ngokuhleka komuntu. Hatshi, uyahlanya. Ngazithathi kuhle.
Ngumkhankaso olethemba lokunqoba ibandla leDemocratic Party ukutsho umena Boss owekolleji leHofstra University.
Clearly former President Trump and his campaign staff thought that President Biden was a beatable candidate. They seem to have the same views of Vice President Harris.
Kusagcekeni ukuthi owami waba ngumongameli uTrump lezi sebenzi zakhe zonke zomkhankaso wakhe babebona angani kulula ukunqoba umongameli Biden. Kukhanya balombono ofanayo ngumsekeli kamongameli uHarris.
Utshintsho lutsho ukuthi ibandla lama-Republicans kuzamele liguqule amaqhinga kutsho uWest.
There's going to have to recast The whole thrust of their campaign was, which was saying Joe Biden was too old, he couldn't do the job, his family was corrupt, all that.
Sekufanele baqale ukutsha umkhankaso wabo obusithi uJoe Biden useluphele, ngakho ke ngasoze yenelise ukusebenza, njalo imuli yakhe ilobuqili. Konke lokho akusekho, kodwa ngibona sengathi bazaqala ukuhlasela ngokuphangisa. Baza kunanzelela ukuthi uvela esigabeni seCalifornia esilenkululeko ukwedlula ezinye.
Ongena kulolu khetho lo Trump uJD Vance useqalile ukuhlasela esethesa umsekeli kaMongameli uHarris umlando wokuthi nguye owabangela ukungaphumeleli kukaBiden.
Our country has been saddled for 3.5 years with a president who cannot do the job. And that is all because Kamala Harris and the rest of the...
Ilizwe lethu belithwele nzima okweminyaka emithathu lengxenye edluleyo likhokhelwa ngumongameli ongenelisi ukuqhuba umsebenzi wakhe, njalo konke lokhu kungumlando kaKamala Harris lamalunga ebandla lamaDemocrats awaqamba amanga esithi uyenelisa ukukhokhela ilizwe.
UHarris uthi abavoti balethuba lokukhetha phakathi kombono wakhe lokaTrump.
Do we want to live in a country of freedom, compassion, and rule of law, or a country of chaos, fear, and hate?
Sifuna ukuhlala elizweni elilenkululeko, uzwelana lokuhlonitshwa kumthetho na, kumbe ilizwe elingahlelekanga elilokwesaba lenzondo na? Njalo okuhle ngalesi sikhathi ukuthi sonke silamandla okuphendula lombuzo, amandla asebantwini.
Ucwaningo losekelo lwabavoti luveza ukuthi kusukisela ngesikhathi uBiden echiya, uHarris uqhubekela phambili evala igebe ebelikhona phakathi kwebandla lakhe loTrump okhokhelayo. Udaba lolu luqoqwe intatheli izindaba ye-VOA uScott Stearns, lalwethulela yimi uDabo Kancube oweStudio 7.
Kwezemidlalo ivulwa kusemthethweni namhla kusihlwa imidlalo ye-Olympic Games kwele-France okulabadabuka eZimbabwe abayisikhombisa abancintisa emidlalweni le ekuqela eyokugijima, ukubhukutsha, ukweqa lokunye. Kuleziphathamandla zikahulumende eziningi ezigoqela umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga labanye abathakazela ezemidlalo asebefikile kwele-France njalo abazahamba kuvulwa lomncintiswano. Pokelo Thabani Gonye, umqondisi weZimbabwe Olympics Committee, obeselungiselela ukuya kumkhosi wokuvulwa kwemidlalo le.
Abathengisa idlabuzani kakhulu sibili namhla, ngibona ama-swimmers abangu-2, ngabona laba athletes abagijima ama-200 umakarawo loCharamba, wonke bathengisa ukuthokoza sibili ngokulungiselela kumdlalo yabo. Abanye abakabuya u-Steven Cox be-training. But abona embabweni leyo namhla seya e-Athletes Village, babone bethengisa amadlabuzane sibili lokulungiselela abakwenzayo.
Kubona ngazani kuyatholakala abagolide yini kumbe lamasiliva kumbe ama-bronze lawo, akusitele.
Obakade esingithe ngikhuluma lawo bengibatshela mina ukuthi nxa kuyabuya ama-silver lama-gold konke kuyabe kukahle, njengokuthembise sakutshe ukuthi sizaba-recognize ngama-incentives la esakhulumayo. But okuqakathekileyo ukuthi balungisele bebanike abakukwanisayo ukukhupha they are very best, yikuyabe sikukhangelele. Nxa kuyi-best yabo izabanisa sinika amagolide lama-silver lama-bronze, siyabe sibonga lokhu esakhulume. But ngokukhuluma kwami ngiyabona ukuthi bonke bazakwenza, bazakukwanisa, sizabona ukuthi kuyaphuma kanjani. But siyabasapota ngalokhu ababesinike khona.
Kodwa kwakuyimfihlo yini ukuthi kumbe ungasitshela ukuthi uthi uzabanikani khona? Akusitshele phela.
Hayi, asomfihlo. Anti uyakhumbula ukuthi ngelanga sikhuluma i-team sakhuluma ukuthi umuntu ozasinika i-gold medal siyamnika $10,000, oyabe aphume unumber 2 siyamnika i-$7,500, oyabe unumber 3 simnike futhi $5,000. Asiyomfihlo, sakukhuluma lokho kuwonke abantu babekwazi. Siyakwazi ukuthi imali kayikwananga, but yithu esathi siZimbabwe Olympic Committee bangaphumela kakuhle sizabanika lokho esikukhulumileyo. Njalo ababeyathola i-top 10 sakhuluma futhi ukuthi sabanika $2,500 from number 4, i-sliding scale up to number 10 dababe kufike ku-final. So yikho esikukhangelela, sakuthembisa that siyakhangelela ukuthi xa bezenze njalo sizayenza konokho esiyakukhuluma esakukhulumayo.
Isiphi isithembiso sakho ebantwini beZimbabwe? Sivula amehlo phela sikhangele khona.
Isithembiso sami ngithi kasisupporteni team, kasifocuse ngeteam yama-athletes angu-7 esababusa ngapha le-France, lama-officials angu-8 esababuya ukuthi babancedise, ukuthi babasekele, bebanike ulwazi labalimeleyo, bancediswe ukwenza ukuthi bakhuphe konke lokho abanabo. So yikho sabi isi-team le ukwenza ukuthi ama-athletes ethu asupportwe, bazame ukuthi labo bakompite lalaba ababebekompita labo.
Ye, kuleziphathamandla zikahulumendeni khona ngapha zisupporte, esisekela khona.
Siyakwazi ukuthi u-VP la ubuyile lapha, buya nje emelele ilizwe le-dignity lama-dignitaries akhona, bese ngababona izolo sibili ku-function esasihambe khona.
Lo nguThabani Gonye, umqondisi weZimbabwe Olympics Committee obexuka le-Studio 7 ese-Paris kwele France. Wamanje sike sijayive kancane kusigaba Woza Woza Friday.
Yesirbona sirbona ninjani igama enkosana esibongo okhumala yesiyabonga kakhulu kubasakazi lalokho sibe siphila ithuba lokuthi manje sikhulume emsakazweni siyabonga kakhulu. Mina umanetha kaNtombi Khumalo kathi ke uNtombi Khumalo ophuma eZimbabwe Victoria Falls eMkhosana. Siyabonga kakhulu. Esiliphekela khona lapha ukushacha mabhodo nabantu belungisele ukudla kwendlebe kuyalunga lunga impela. Singakhohlwa ukubingelela lani basakazi, silibingelela kakhulu sithi silithanda lonke. Singakhohlwa ukubingelela futhi labalandeli lani balandeli, manje siyalithanda sithi support yenu, siqhubekele isupport isikhathi zonke kuze kwenze ukuthi uNtombi aqhubekele phambili njengomculo, ngoba intombazana manje ekhule vele ithanda into zomculo. Siyaqhubekela siyaphambili nakanjani nakanjani, siyaqhubekela phambili. Abantu ababe ready for ukuzayo ukushasha ukudla kwendlela, ngiyathanda lonke le ntombi yalithanda. Siyabonga.
Chage udadewethu ngifuna ukuthi lizame lokhu ke challenge elinika yona hlaba phansi ngezwane lokade sikwenze lapha izwane olukhulu jibilike sibontu ngenisa yini jibilike kane 4 times ukhithe njengalokhu kade sikwenza lapha yilo Evans Ninga kwalapha emthineni uproducer wetu ozwayo ngosithi lami konapha ke umthobo sithembayo kodwa ke sibona ezinye kade zikhokhela namhlanje indaba abantu abaningi bacodoza umabhalani wohlangothi lukahulumende umnumzana Obed Jiri othi abehluleka ukungena kuhlelo lokulima olweyintwasa kwasoze benikwe ukudla okukhuliswa nguhulumende kodwa bakubandla lezaluphiwe party umabhalani lo wishaya ekhaleni siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olupulazeka injabulo ngumthombo ozithemba ugibs dube lilale kodwa lingakhohlwa phela i-live talk yalandela khona manje.